Iningi lezakhamizi lethu umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu lapho kuqhathaniswa leminyaka edlulileyo. Zethi lokhu kudalwe yikuma manzonzo kwezomnotho osekudalwe ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kanye lokusilela kwezinye. Lo nyaka iningi lidlale ikhisimusi lingelamafutha ezimota, isinkwa, amanamnede kanye lotshwala. Isakhamuzi seNtalale phansi kwendunamathe uMnumzana Brighton Nare uDuduba wababhekane lalo kwamanje lwaqala ngemva kokhetho olugutshwe ngoNtulikazi.
Mina kodwa azithi into yakhona engizwisa ukuthi ukuthi into le vele ibi-obvious kuya kuma-election ukuthi ngingawelizanu vele kuzawomasolo nyaka, but abantu bakhetha bona ukuthi babiseli izanu basibisele edubeni olufana nalolo. Ukuthi ngikunanzelele ukuthi asila makhothi lapha eZimbabwe, asila mapolisa, thina asimelayo, thina abantu konke vele kungokwezanu, kuzanulalized konke.
UMnumzana Special Dube Nyandeni uthi kungani kuhle kwezulu sekulethe ubunzima obuphindwe kabili kuzakhamizi ngoba sezibhekane lendlala embi.
Umnyaka lo ngokubona kwami ube nzima kakhulu ose okwedlula eminye iminyaka, ngoba eminye iminyaka iyayibe nzima kodwa-ke izulu libe khona sikwanisa ukuthi sizame ukulima silime. Manje lo komile sike salima kuyatsha ngemfula inkomo lokho sizidingela amanzi sizigebhela. Hayi lo ngubona ube nzima, unzima kakhulu sibili.
Esinye isakhamuzi unkosikazi Mili Mpofu uthi lo nyaka uMangoye belala eziko njalo ufisa ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono kulalo.
Umnyaka lo ngalesi sikhathi esikiwo sibuhlungu kakhulu empilweni zethu. Hayi sifisa ukuthi kube lenguquko ngomnyaka ozayo kutshintshe, ngoba lesi simo esikiso sibuhlungu kakhulu. Njalo lezulu kalikho, siphakathi kwendlala labantwana, ukuthi sibapheni, izinto kazithengeki. Hayi akwasinzimela kakhulu lokho.
UMnumzana Dennis Moyo uthi lo nyaka bebekhangelela ukuthi bazaphila impilo engcono kulandela ukhetho, kodwa lokhu bethole nzima lalamhlanje.
Izinto sike zoma kakhulu, sike zoma. Besikhangela ukuthi maybe izinto enxa zingatshintsha zibe ngcono, kodwa ngendlela osuke yona kathesi hayi kunzima. U-2018 akulanto engathi khona ecacayo elungela abantu. Ezikolo kube nzima, yonke indawo kunzima, ezitola kulanto ekhona. Into ejabulisa abadala butshwala, baswela bona utshwala ezitolo abukho.
UNkosazana Media Sithole Stezi uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende athuthukise ezomnotho ukuze benelise ukuthola imali emabhanga.
Umnyaka ka-2018 unzima kakhulu ngoba into azithengeki. Besifisa ukubana uhulumende angasilungiselela ukuthi izimali emabhenki sizithole, abantwana esikolo sanelise ukubadingela amayunifomu, ngoba khathesi nxa kulo mntwana oya kuform 1 njengami ngilayo sokuthi ngiqalise iyunifomu lesicathulo ukuthi ngiza kususa ngusuka ngaphi ngikusa ngaphi kunzima. Imali iyabe ikhona engxenye ekhadini ngilayo, kodwa eshopu umuntu uzafuna ikheshi angilayo.
Iningi emaphandleni lo nyaka beliphila ngomumbo wokuphiwa osuka kuhulumende, njalo uNkosazana Enelisi Ncube owesibhula uthi kuyadingeka ukuthi bathole impompi zamanzi ukuze balime ngokuthelezela, ikakhulu ngalesi sikhathi izulu lingekho.
Akunzima sibili kulelanga elikhulu kakhulu, kulendlala size sincedwe bonaba abamaulfe. Sithanda ukuthi ngani siyazuza kumbe ukuthi bangasincedisa ngokuthi sebesizenzele, basinikeze ukuthi izingadi zikhona sizuze okokuthelela, ukuthi sithelele sizuze ukuphila, ngoba sikhuluma ngezenje sithelela ngamakhanda. So siyabe sifisa ukuthi bangasincedisa ngezinto zokuthelela ukuthi izingadi zande ukuze abantu baphile.
Loba nje iningi lilethemba lokuthi umnyaka ozayo uza kuba ngcono. Iningi labazali selikhala ngokuqonga kwempadalo ezikolo, ama-school fees wona sekonga okumangalisayo. Kude ezinye izikolo sezifuna imbadalo ngedola leMelika. Intengo yezibhoko zesikolo, ama-uniform, layo ikhuphukile okumangalisayo osekuthiye iningi labazali lingelamathe. Kungenani lobunzima obhekane lozulu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uphethe sithu zulu kabekezele esalungisisa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube, ngilifisela umnyaka omutsha olithukela.